Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bolamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lwendlela ezasetshenziswa ukuvota eyamabiometrics luqhubeka ludala inkulumo lona ukhetho saluseduze.
Biometric voting, voter registration ilungile ngoba yenqabela ukuthi abantu bavote kaningi.
Omakhelwane beZimbabwe sebeqalisile ukuthatha amanyathelo okumisa ukungena emazweni la kwabantu bokuza iningi labo lingabavela eZimbabwe.
Noma illegal or illegal, akusela security. Si between illegal embokodo, imithetho engayithayithena it means majority of amaZimbabweans aba under pressure.
Ukutshengisela abantu besola uhulumende kuqhubeka kusiba nzima. Sisezwa ukuthi kungaba kubangelwa yini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lwendlela ezasetshenziswa ukuvota eyamabiometrics luqhubeka ludala inkulumo lona ukhetho solusondele. Lolu hlelo olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku lwenza ukuvota kubaluleke kungabi lokuqilibezela. Ukuze sizwe ukuthi kanti vele lolu hlelo luyini kahle kahle, sixoxe lengcwethi kwezokuvota unkosikazi Ellen Shiriyelenga, njalo ongunobhala obona ngezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube.
Imtina le ifana silabona ama ubiana ngabantu bethatha isupha kule mtina lapha abantu abafaka khona iminwe yabo ukuthi bethathe ama fingerprint. Imtina yangkhona yabe ithatha ama fingerprint kube lamanye ongani kungama camera ukuthi abantu bathatha imfanekiso bethatha iphoto yomuntu and then nxa bethatha imtina le ethatha ama photo ngani kuthiwa ngamakanal ongani kungama camera ukuthi bafaka phambi kwakho sokuzakuthatha ubuso bakho and then lamehlo anti yabona umuntu lo muntu lobu sokuthi yini ende izini lami nxa sikhangela ilihlo lomuntu kule nto le emnyama elina kuthi yena othi ama i iris kuthi yini emuntu lo muntu imitshina yangkhona abantu abezekha abafuna ukuyisebenzisa for i-biometric nale.
Kanti manje kuyini kahle kahle okuhluphayo nxa uhulumende sithi ufuna ukuthenga yena ayikhona i-UNDP umehluko kuyini?
Ngathi ngihle ngikhulumele lebandla lami le-MDC. Thina as i-MDC vele thina we clear ukuthi loba nje i-biometric voting, voter registration ilungile ngoba yenqabela ukuthi abantu bavote kaningi. Ngathi ezikhathini thina besikhala ngokuthi ufike endaweni, for instance eZimbaramarambapuku, I think i-election ka-2008, where okwaba labantu abangu-over 30,000 abantu abavotayo. And sizakhangela abantu ababekuvoters roll, ababe-register ukuvota, babebalutshwane compared to abantu abavotayo. So into eyitshengisela lapha ukuthi kulaba endaweni ezinto kwakuvotwa kaningi-ningi. So thina sabona njengebandla le-MDC ukuthi yebo nje i-biometric voter registration i-right ngoba iyenqabela into zonalezo. But into esiyibonayo ukuthi khathesi njengeZimbabwe asenelisi ukuthi sibe le-biometric voter registration system ezanginqabela izinto zonalezo ubuqilibezelo lobade kukhona. Yikho nje sesithi hayi loba nje thina de singayisupporti, but njengoba sokuthiwa sokule-United Nations izasincedisa njengelizwe leZimbabwe ukuthi kufake i-biometric voter registration leyo ezanika i-confidence abantwini bethemba lokuthi akuselabuqilibezelo.
Hello nkosikazi Ellen Shiriyelenga, ingcwethi kwezokuvota njalo isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube. Ukuqhubeka konakala komnotho elizwe kubangela ukuthi abaningi baqhubeke labo bebaleka elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanyamazwe. Kodwa umakhelwane beZimbabwe abathi iSouth Africa kanye leBotswana sebeqale ukuthatha amanyathelo okumisa ukungena emazweni la kwabantu bokuza iningi labo lingabavela eZimbabwe ngokubumba imithetho emitsha ehambelana lokungena ukuhlala kanye lokusebenza emazweni la okwabokuza. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Amasango asevaleka kancane kancane kuzizalwane zeZimbabwe ezama ukubalekela umumo womnotho olukhuni kanye lalabo abavele sebengaphandle kwelizwe beseBotswana kanye leSouth Africa. Ngeviki edluleyo eliSouth Africa elapha amaphepha okuhlala okusemthethweni kuzizalwane zeZimbabwe athiwa ama-special dispensation libike ukuthi lizantshintsha imithetho ekhanyana lokungena ukuhlala kanye lokusebenza kweleSouth Africa. Njalo ukuthola amaphepha okubayisalwane seSouth Africa, i-citizenship, akusekuba lula njenga uqala lapho umuntu obehlala iminyaka elithumi abezisenelisa ukuthola incwadi zakhona. ELeBotswana belisebenzisa umthetho wokunikeza imklomelo uma ikhangela izidingo zalabo abafuna ukuhlala kumbe ukusebenza eBotswana, i-point based system ngesilungu. Kodwa ngenxa yokuthi iningi beliphumelela ngaphansi kwalo mthetho, iBotswana isikhweza amasango isithi sizahlulisisa indlela yokunikeza amaphepha. Umphathintambo obona ngendaba zokungena kwabantu eBotswana, umzana Edwin Patum utshele idale lephalamende ukuthi kuzaba le mthetho embalwa ezaguqula ukhanda isimo njalo lezidingo zelizwe lakhe. IBotswana ikhala ngokuthi imisebenzi eminingi okufanele ukuthi iphiwe izalwanzalo isezandleni zabokuza. Imithetho emitsha izafinyelela abadinga ubuphepheli ngemva kokuba umphathintambo wezomvikela iBotswana uMnumzana Shokhati abike ukuthi sebanikeza izithupha kuziphepheli ama-biometric refugee card. Lokhu kuyenzelwa ukubahlala izithende ukuze bengaphumi mahlana enkambeni yeziphepheli eDukwi refugee camp duze leFrancistown, lapho kulabeZimbabwe abafika amakhulu ayisikhombisa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana David Ndlovu uthi imizamo yonke le itshengisa sobala ukuthi amazwe angamakhelwane asediniwe ngodaba lweZimbabwe.
Kumgcike ukuthi amazwe la akhipha umbiko ngokuthatha lawa amanyathela. Akusoze kube lula ke ukungena emazweni abo makhelwane sidinga imisebenzi kumbe ukuphephela.
Kukanti uMarilyn Banda laye ovela eZimbabwe uthi lokho zindaba ezimunyu kwebeZimbabwe abangaphandle kwelizwe beseSouth Africa kanye leBotswana noma belamaphepha kumbe bengalawo.
Noma ulegal or illegal akusela security between ilitshe lembokodo. Imithetho nxa ithayithena it means i-majority of amaZimbabweans aba under pressure.
ELeSouth Africa selifuna ukungenisa uhlelo lo-point based system oselulahlwa ngeleBotswana. Amazwe omabili phakathi kwawo anakekela ukuthi azigcine izigidi zabeZimbabwe ezedlula ezintathu. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Ukutshengisela abantu besola uhulumende kuqhubeka kusiba nzima elizweni ngoba uhulumende sefaka imigoqo eminingi-ningi. Kuyona le iviki amapholisa alele amabandla aphansi komanyano wenera ukuthi atshengisele. Avuma kodwa amapholisa ukuthi bengabuthana njalo bengedluli inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu. Sixoxe lo mnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina njengokubona kwami ngibona ukuthi khona uhulumende lo wasohulumende wabantu uyesaba abantu, afuna ukuthi khona abantu batshengise ukuthi khona le into akabayifuni. So yikubandezeli, bayabandezela abantu ukwenzela ukuthi khona bengakhulumi lokhu ebebefuna ukuthi bakukhulume. I-constitution esinayo vele kayinamuntu oyilandelayo, bona bazenzela okwabo ababona ukuthi khona kufanele khona bakuyenze bona, hhayi okufunwa wabantu. Abantu yakhonona siyadubeka elizweni sesithi khona sibatshengisa ukuthi khona lo abantu bakhaza nje bayakhala. So bona kabafuni ukuthi khona umuntu akhale, bafuna ukuthi kube lokhu kuthuli into zikuli mani. So thina njengezizalwane zalapha, hhayi lokho kwenziwa uhulumende thinaso ukuthi awazeleki.
Kodwa-ke njengoba kulilungelo likaZulu ukutshengisela, kanti kungani uZulu angangeni ngobuningi ezitaladeni atshengise?
Uyabona ukuthi khona abantu bangene ekadeni kuyafuze uye ekoti futhi ngoba bayabevele beyalile ukuthi khona thina kasifuni ukuthi khona li-demonstrate so abantu babesebelahlekile ukuthi khona i-communication iyabe ingasikho sekho so ngaphezu abantu ngibele esitreatini kuyawufuze ukuthi khona kwakho ukuthi wakhona songene esitreatini wathi yebo ye abantusebengena kodwa ngali ngaqala lithiwa khona alingeni nezethiwa khona hhayi selizangena last minute iyikoti esiyenza njakho lokho uzabona ukuthi khona abantu yasebebaluthwali but
siyabona ukubana bakhona ababethi bafuna ukutshengisela abafana lezisebenzi zikahulumende kodwa nxa abanye sebesithi bafuna ukubaphathisa bese besithi hayi okwethu ngokomsebenzi kuphela abantu abanye bengangeni ukubona njani khonoko
abantu abayezakhonoko abantu ababelela abantu nje izisebenzi ukukhanya kuya kusenza izisebenzi abantu ababefuna ukuthi khona into zingahambi kuhle zisebenza abantu kumbe kuyahamba khona kungahambi yibo abantu abalodubo bonabo yibo abantu abathengisa abanye bonabo abantu abanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafubembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungamile inkomo lamhlanje ngikombimba njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yenkomo siyalibingelela khona ngapha eAmerica kumbe kunjani hayi siyaphila sibili ngapha akula problem siyadlala amazambane teacher
liphakathi kwalihlobo
mpela mpela esigabeni sakithi khona ngokwaso Nkomo abantu bangazonda but esigabeni sethu ngapha kombimba from Khandamhlophe kusiyali hayi kungconywana sibili noma kwatoto okunye kodwa hayi kuyadleka sibili siphakathi kwalo okunye sokuhoma mina nje bembhizi ngikhipha amazambani isinongwana lesi esincane sesisesiphaleni already kathe sengigebha amakhulu Nkomo
kuyini okunye eliphakathi kwakho iziphi ezinye izilimo elizitshayileyo sibili elizidlayo
kakhulu kakhulu nje ngomumbu labomfe lamakhomane amakhabe ngazathi siyashota ayikhona esiqala ukuwa ngenxa yokuthi izulu belishota hayi but amakhomane lo mumbu hayi abalima umumbu sibili hayi batholile le ndumba hayi kungconywala sibili siphakathi kwazo amakhabe nje yiwasashota nje kuphela Nkomo
isizathu mhlawumbe lizulu elibe linengi kakhulu avame ukwala nxa izulu lilinengi
kakhulu sibili amakhabe vele ngesikhathi sezulu kaabi khona lawo nje amakhomane namathanga akhona kuyakhula kusiba kude nje kodwa-ke hhayi kuyawa sibili kulamalanga but amakhabe-ke khona kuqala ngoba lokhwana ngoba lelanga ngazathi yachisachisa kulamalanga nyana like lafefeza nje kuthange kuphela
balimile yini abantu abaningi.
Yeah, abantu abaningi balimile ukuthi balahliswa nje ngabalimisi ebezomkhathi bethi kulinywe izilimo ezithize ezithize abaningi bagcina sebelima onyawuthi kakhulu bakhohlwa umumbu abanye nje bashote ihlobo ngenxa yokuthi balima onyawuthi kodwa muhle kakhulu kunyawuthi
kwazi selizayitshaya inala lo nyaka.
Yes, izayitshaya inala Nkomo into nje laba abadala abakhulu ondlovu bake bangena ngale zingadini zakombimba laphana kona jeki lakhona kunyalala zike zachacha sibili ezingadini zavala but sisathuli nje sikhangele owe-game ranger omunye sizwa bethu ukhona khona ngale yibe sibe sabayo ma bengazange sebuye hhayi sizathola ngoba unkulunkulu sincedile le nyoni hhayi akuzange kube le nyoni sibili kahle kahle sesiyethuka kathesi ngoba unyawuthi suvuthiwe sesiyethuka ondlovu.
Nyakenye saxoxa ngalesi sikhathi lawe Incube usithi lizayitshayinala abadala base befuna ukugamula lapha sebelamba bengasaphiwa ukudla besithi wena ngowathi sitshayinala akusoze kube njalo lalo nyaka.
Hayi kuthi nje abantu Nkomo sebethanda ukuphiwa kuphela njengenkukhu babe vele bona bechayile manje ngenxa ye politiki ka council iyo esitshela abantu ukuthi hayi sizalinwitha ngenxa yomoki uthe kodwa ke bazonda ababili abathathu kodwa but bathola sibili egabeni sakithi but not kwezinye indawo isigaba sakithi silenhlanhla enhle kakhulu ngoba lakathesi abanye kombimba ngale sebehambile already khona ngale komanyangwa siyahlonipha sibili amasiko kakhulu
ukuvuna khona kuqala nini kanje Ncube
abanye sibili sebe phezu kwawo unyawo ukuthi sebekhipha lami nje engadini lapha sokungathi sokuwomile ngibona ngathi ngevikezayo ngisaphazamise ngamazambani kodwa abanye ngisebekhiphakhipha unyawo ukuthi sibili hayi ikuthi nje lingana izulu lizasiphoxa but sebeqalile ngobuningi ngibona ngathi nje kuphela kwa-April kuyaba sokusala indima lezi ezincane kodwa-ke hhayi bayazama sibili asebekhipha sokuvuthiwe inkomo
indlubu ziningi lazo
ye hayi indlubu namhlanje sidla zona ngizikhangela hhayi zikhona abazilimileyo mpela zikhona le ndumba nje akuke kwafukiswa izulu kodwa-ke hhayi siyadla sibili ihlobo sibili njengakudala sibili kuhle kakhulu mpela weni kwezinye indawo ngengakho kunkubo sisiemfeni kuthange hhayi bayakhala sibili hhayi kabakadli lutho isigaba nje sethu yise singathi sibusisiwe kakhulu
hhayi siyabonga ukuba lawe kuhlelo Ncube bekukuhle ukuxoxa lawe lisibekele latho okunye khona ngapha
hhayi sizalibekela mpela nkomo lizathola sekukhona
hhayi kulungile siyabonga Ncube
okay nkomo
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxale sakhamuzisa kombimba umnumzana uMoki Ncube ongumhlabeleli njalo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ukama
namle
namle namle
Siyabonga ntungamili lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nkosikazi nesisampofu isikhulumeli sika municipal wedolobho lakobulawayo
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga ndoda.
Ye ungasitshela ukuthi kumi njani emadamu lapha sizwa kuthiwa amanzi asegcwele.
Amadamu asupply amanzi kobulawayo asegcwele. Siyakhumbula ukuthi amadamu angu-6 angu-5 adlula i-100% and they are spilling. Idamu elingakagcwali ngunyankuni obehlezi u-87%. So overall singathi amadamu ethu they are on 97% or 93%. Which are under our figures right to that. But we are happy with the rainfall esisithole njengedorobho. Okunye futhi esikunanzelelayo abantu babebuza ukuthi water rationing i-council izayenzani. I-water rationing singakhumbula has been in the city since 1984 as a way of managing amanzi. Kusho ukuthi nxa sihlezi ngikhaya silama-limit. So i-council ekwenzayo ukuthi nxa sikhangela ama-dam levels iyahlala phansi ikhangele ukuthi amanzi esilawo kathesi azahlala azayenelisa iminyaka emingaki. Okwakathesi we are looking up to another 5 years sile supply yamanzi depending on i-consumption obviously. But sikwenza njengedorobho ama-limit lawa in terms of i-rationing ukuthi ama-limit aya khwela kumbe ayehla ku-decide by council. Okwakathesi i-water rationing ikhona i-council izayenza umhlangano nxa ama-engineer ebona ku-necessary ukuthi beyehlise kumbe bekhweze i-limit. But right now we're still on water rationing because i-water rationing is a way of managing our water. And also people get confused between water rationing and water shedding. Water rationing means the water will still be coming out of your tap. So at any given time ulamanzi ngekhaya. But i-water shedding shabe sesivala ngoba amanzi abenjani angesekho emadamu. So sesivala ku-supply. Let's manage it from the supply position. Whereas water rationing you manage it from the consumer side. Siyacebisa abantu njalo ukuthi and also those limits are still in place. So abantu bengayidlulisa ama-limits lawa ama-penalties are still in place as well.
UZulu uzathanda ukubuza ukubana kanti izulu lona line kangaka sizabe silokhu siyehluleka ukuthelela izingadi yini ngama-hosepipe.
Eza explained okunye lokho ukuthi kutshintshe kuyasofanele isikhangele ku-council. I-council izahlala phansi kukhangele because ama-hosepipes asiwakhuphile ngoba amanzi emalutshwane. So sizake sibuze futhi ku-council ngoba people are encouraged. Water conservation in Bulawayo is a culture. Asonto fanele sivuke sisethuka ukuthi akusela amanzi. Fanele sibe ngabantu abakwaziyo ukuthi amanzi ethu lamadamu esilawo kakwana nje ngoba at the end of the day we still need more dams. The city already has a shortage of dams in terms of looking at the population. So at any given time, we need more dams. Every 5 years, we are supposed to have a dam. So we have not had dams for a long time in Bulawayo.
Manje nxa sikhangele izigotsho lezi kade zisetshenziswa, ziyaqhubeka zilokhu zisebenza yini?
Izibhorane ezedorobheni kwaBulawayo zihlala zikhona ngoba vele asoza amanzi okunathi. Izibhorane lezi ngezokuncedisa ingadi okwakuqala, singathi ngama-livelihood. They were put up ukuthi abantu bekwanise ukuthi belime imbhida, bethengise njalo bedle leyo mbhida for ama-disadvantage or vulnerable community. Okunye sukunanzelela futhi izibhorane at any given time, amanzi lana they are not for consumption ngoba we cannot guarantee equality njenge-council. So izibhorane is just there for emergencies, ukuthi nxa kule problem yamanzi, like nxa kule water shedding kumbe kule lama water base enza kungabi lamanzi, there is another source right now, because in spite of ama few base that we have, nxa amanzi ekhona empompini, izibhorane lezana ngezokuthatha amanzi okuthelela lokuyisebenzisa endlini but not okunatha lokupheka.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu wakoBulawayo umcebisa ukuthi ngalesi sikhathi enzeni?
UBulawayo sithanda ukubonga izulu elibuyileyo. Esiza kwenza njengedorobho, sizalazisa nxa sokutshintshile kumbe i-water rationing limits kumbe okuthwani ngama-councillors. And siyakhumbula ukuthi size sitshintshe izinto ziguqulwa through i-council resolution. So i-council nxa ibona kulesidingo ukuthi kutshintshe izinto, bazahlala phansi bekhangele. But okwakathesi esikunanzelelayo kakhulu ukuthi amanzi akhona kodwa akutsho ukuthi kufanele siwadlalise. Asiwasebenziseni iningi ngonanzelelo, sekwazi njalo ukuthi amanzi vele alekho. So singaqala ukuthi sisebenzise amanzi buthapha. Ibhili zethu nxa zibuya zizaba very high ngoba ama-limits akhona. So siyabonga uBulawayo, ubekezela lokuthandaza kwenu.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga la, thank you.
Lo ke balaleli bekungunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sikamanisipala wedolobho lakoBulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la shortwave 4930 6065 15460, la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku internet ku keli ethi www.voaindebele.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo siqhubekela phambili sicubungula amalungelo abesifazana. Ngenyanga yenale kunanzwa amalungelo abo. Sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda ekubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitsho.
Ngiyabonga.
Kuyini elikwenzayo njengamalunga edale lephalamende ngalolu daba?
Kuningi esikwenzayo thina njenge-Women's Caucus, sikhangele kakhulu amalungelo abomama elizweni. Ngiyakwazi ukuthi ngeziqinti belokho beqhubekela phambili. Kunje sobe ngi-receiver lama-messages okuthi sizabe sikhommemorate endaweni ende, sizabe sihlangana endaweni ende. Lapha kwaBulawayo sizahlangana mhla ka-1 March eLight City Hall. Siyaliqakathekisa leli langa ende sizahlala la umama, ikakhulu khathesi sikhangelele ukhetho. Umsebenzi wethu khathesi ngokukhuthaza omama ukuthi uphi lo uphi umama kumbe usise khona ekhaya, sasinanzelele ukuthi omama bayaphuma bona bahambe baye balisa ukuvota, bayirejista, singathi kurejista ukuvota but lethiya abantu abangamankazane ezindlini. So khathesi sikhangelele ukukhetho, siyakhangela kakhulu ukuthi sikhuthaze omama ukuthi baphume bahambe beyirejista. Why? Sisithi omama bona bakhuthale kakhulu ngoba xa kusiba le problem endlini, kusiba lo duko endlini lukhangelele kakhulu kuwe umama, kumbe luduko lokuthi akula school fees abantwana bakhala bakhangele wena, akula kudla abantwana bakhala bakhangele wena, akula magetsi, akula manzi, abantwana bakhala bekhangele umama. So umama kumele aphume, siyamkhuthaza ukuthi aphume ahambe erejista ukuvota ngoba uduku lukhangele kakhulu umama. Umama ekhetha inkokheli izinkokheli ezizagwanisa ukuthi zimbekele izinto engizikhulumileyo zonezo entafuleni, kungala mehluko, kungala mdlamuzamu, kungala kuthekubadlulula, kungavele kungashuthi entafuleni.
Nxa lihlangana lapho e-City Hall, liyabe lingomama bodwa kumbe labo baba banxusiwe njalo liyakhethana ngamabandla na?
Asikhethi, thina sinxusa umama wonke. Mina iyakhulu ngizakhayela, ngizanxusa ngikhayele yami i-constituents, nginxusa umama wonke ngoba udubo kalukhethi ukuthi wena ungowakonhlwa kumbe ungowakontethi kumbe uvela kuzamthefu kumbe uvela kwe-MDCT. So nxa sesicommemorate i-Women's Day le as Women's Caucus thina njengamalungu e-Parliament, asikhethi, siyahlangana singomama ukhuluma ngodubo lwethu singomama. Kuqakathekile lakho ukuthi obaba bebekhona kwesikhathi ukuthi labo bezolalela bezwe, ngoba lapho kuyasinceda isithethayo thina ama-members of parliament ukuthi noma ngane sipasise izinto zabomama, labo bakhona phela obaba, ivoti yabo siyabe siyifuna. So lakho kuqakathekile ukuthi babuye bazwisise udubo lwethu esilalo ezindlini njengabobaba, ngobaba bethu phela kwesikhathi kumele sibavalele phansi. Nxa belaso isikhathi bakhululekile ukuthi babuye bazokuzwa ukuthi izikhalazo zethu zimi kanjani.
Sike saxoxa le nhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, kulona lolu uhlelo. Ithi yona inhlanganiso le, esikhathini esiningi abesifazane abangamalunga edalele ephalamende abakhulumi okuhlupha omama, okwenza umphakathi ungakwazi ukuthi bahluphe kanjani.
Udalele ephalamende laphana omama ukukhuluma bayakhuluma. Into ekhona ukuthi omama esingathi bese sebatha lapha babe bengakwazi ukuthi bona ama-issues abo ba-articulate njani, kumbe abanye babe lokukwesaba, abanye njalo abakatholi lelo thuba ngoba sibaningi phela lapha. Isikhathi sethu sifithane kwesinye isikhathi. Ngeke uphonge usukuma nje ukhulume ngento ongayizwisisiyo kumbe ongayaziyo. So lakho kuba kuqakathekile ukuthi ahlale phansi alalele. Otherwise ukukhuluma bayakhuluma. Ungakhangela even ungaya kuma-committees uyekhangela ama-contribution akhona ngale, you find ukuthi umama bayacontributha kuma-committees abo. I-member ye-education uyabe contribute khona ngale. Akusho ukuthi uyabuye e-parliament athule i-5 years zizozikwane. Hayi, babe bele ndlela zabo abanjani abakhontributha ngazo.
Siyananzelela njalo ukuthi amanye amalunga edalela ephalamende angapha kwele Melika emhlanganweni we-United Nations. Kuyanceda yini ukuhamba-hamba emazweni nxa befika ekhaya bayenelisa ukuthi abakufundileyo bakwenze kube zinhlelo ezizasiza umama?
Nxa bephenduka bayafaka ama-report ephalamende, siwadibhete sikhulume ngangakho, kube sobala, kube sikelele, kwaziwe ngumuntu wonke.
Ye, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Mhlonitshwa.
Ngiyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Dorcas Sibanda ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Ke sithathe ikhefu kancane silalele ingoma emnandi ethiwa Ingoma.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja. Ngayo, ngayo, ngayo Ingoma, Ingoma.
Kuba ke lapha uhlelo lwethula lamhlanje ngengoma kaSandra Ndebele ethiwa Ingoma, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.